Zika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 23 ngomfufu 2018 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
The time has come for us to reflect on our circumstances and then begin to find common solutions to our common problems.
Isikhathi sesifikile sokuthi sicabange ngesimo esikuso bese sithola impendulo zodubo lwethu.
Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaza ukubunjwa kukahulumende ozake abuse eqondisa umumo oselizweni i-transitional government.
Linyathelo elihle nxa kade kuyikuthi abantu elizweni bebele mali enelisa ukuthi ithenge ngaphandle. Kodwa ngesimo esikhona esikubonayo ukuthi abantu abaningi bahola imali ingama-bonds njalo imali ingama-bank transfers.
Uhulumende uthi uZulu weZimbabwe jikelele usevunyelwa ukuthengwa kwamanye amazwe impahla ezimqoka ezisilelayo elizweni ngemva kokuguqula umthetho obusenqabela lokhu. Ngenyanga kamfufu eyabekelwa umkhankaso wemfundiso ephathelane lemvukuzane ebele owe-Breast Cancer Awareness Month, iStudio 7 imanyana lomhlaba kulo umkhankaso ngenhlelo zemfundiso ngaliviki. Namhlanje siphatha ngokuqakatheka kokudinga usizo lokwelatshwa ngokuphangisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaza ukubunjwa kukahulumende ozake abuse eqondisa umumo oselizweni okwesikhathi esifitshane elungisisa indubo ezibhekane lelizwe i-transitional government. UChamisa uthi lumbuso wesikhatshana kumele ubunjwe ngabavela ezigabeni ezehlukeneyo zempilo, abezombusazwe, labenhlanganiso ezizimeleyo ezilwela amalungelo oluntu ngenjongo yokulungisisa umnotho njengamaZimbabwe. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
UChamisa utsho lokho emhlanganweni lentatheli izindaba eHarare ethi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usephelelwe ngamacebo okulungisisa umnotho welizwe osugaca ngamadolo engelasi iphume lakho lokhe watshontsha ukhetho lukaNtulikazi 31. Uqhubeke ethi uhulumende weZANU-PF angeke aphuma lamacebo okuthuthukisa umnotho welizwe engelasisekelo lwamanye amazwe ezombusazwe, inhlanganiso ezimela amalunga abantu kanye lenkokheli zokholo. Laloba uhulumende kaMnangagwa wenelise ukugcila ukhetho, uChamisa uthi ngeke enelisa ukugcila umnotho welizwe.
The time has come for us to reflect on our circumstances and then begin to find common solutions to our common problems.
Isikhathi sesifikile sokuthi sicabange ngesimo esikuso bese sithola impendulo zodubo lwethu. Sizathola leyo mpendulo yodubo lwethu kanjani? Sihlezi sisithi kulenyathela okufanele silithathe ukuze sigqibe inhlupheko eziselizweni ukwenzela ukuthi senelise ukulungisisa ivoti kaZulu eyantshontshwayo. Sisobala ngalelo nyathela okumele silithathe ukwenzela ukuthi ilizwe liphume kundubeko elikuzo. Ithi inyathelwa lakuqala kumele kube lokukhulumisana kwamalunga akwezombusazo, hathi ukwenzela ukuthi kube lomanyano kahulumende kuphela, kodwa ukuze senelise ukulwisana nenhlupheko esibhekane
lazo.
Ngesikhathi kususo engumongameli umnumzana Robert Mugabe embusweni, uChamisa uthi umkhokeleli wabalweli bempi yenkululeko umnumzana Victor Matemadanda lomnumzana Chris Mtswangwa kanye labanye abakubandla leZANU-PF bathemisa ukuhlala phansi lamabandla aphikisayo ukubonisana ngentuthuko yelizwe. Kodwa bathe sebekukhulumende kamnangagwa abasazanga bathanda ukuveza abakuthembisayo.
Before the death of President Tsvangirai, there was a unanimous agreement with our colleagues from across the political divide in Zambia.
Umnumzana Tsvangirai ingakasithiyi kwakulesivumelana labanye abangane bethu abakubandla leZANU-PF abalwa impi yenkululeko ababekhuluma lomkhokheli wethu uTsvangirai. Uma Temadanda uyakwazi lokhu, umnumzana Mutsvangwa uyakwazi lokhu, ukuthi kwakulesivumelwana sikahulumende womanyano nemva kokuba sesiqede ngodaba lukamnumzana Mugabe. Kodwa okwenzakala ukuthi bagcina besuka kulokhu esasekuvumeleni.
I-MDCT ithi izaqhubekela ngomhlangano wokuthakazelela iminyaka elithumi lasishiyagalolunye lalelo bandla ngomgqibelo ozayo emkhosini ozaqhutshelwa enkundleni yeGwanzura. Lokhu kuza ngemva kokuba leli bandla like laliswa ukuqhuba umkhosi amapholisa esithi akumelanga kube lembuthano ngendlela yokulwisana nomkhuhlane wekholera osubulele abantu abangamashumi amane lasishiyagalolunye 49 elizweni lonke. Umkhosi lo ukhangele ukusetshenziswa njengemthuba lokulungisisa amaphutha akuleli bandla le-MDC ngemva kokunqotshwa kukhetho oledluleyo. Kumele iThuthu 7 ngiseHarare, ngiwuGibson Bhebhe.
Uhulumende uthi uZulu weZimbabwe jikelele usevunyelwa ukuthenga kwamanye amazwe impahla emqoka esilelayo ezitolo ezelizwe ngemva kokuguqula umthetho obusenqabela lokhu. Impahla le igoqela isamende, amafutha okupheka, imvundiso, ifertilizer, iflower, isepa, indumba isemagabheni, uchago, ichukela, ijam, inamnede, amanzi, idobi, ukudla kwenkomo lezinye impahla ezijiyeneyo. Isinqumo lesi sithethwe lidale labaphathintambo ele cabinet emhlanganweni eliwenze lamhlanje. Uhulumende uthi uthethe lelinyathelo emzameni yokuqeda ukusilela kwempahla eqakathekileyo empilweni kaZulu. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezomnotho umnumzana Richard Mahomva, yena othi lanxa leli kulinyathelo elihle, udubo ukuthi abantu kabalayo imali yakwamanye amazwe efana le-rand ngoba beholiswa nge-bond note.
Linyathelo elihle nxa kade kuyikuthi abantu elizweni bebele mali enelisa ukuthi ithenge ngaphandle. Kodwa ngesimo esikhona esikubonayo ngokuthi abantu abaningi bahola imali ingama-bond njalo imali ingama-bank transfer. Yikho ke okungangukuthi mina njengomuntu nje nxa ngifuna ukuthi sengifuna ukuyathenga impuphu yami eBotswana kumbe sengifuna ukuyathenga i-Colgate yami eSouth Africa, uhlupho luba khona ngolokuthi kufuze ngitshintshe ama-bond lawo ebe ngama-rand. Njalo laba abantshintshayo imali yangikhona ama-rates angikhona angeke abayanga benelisa ukuthi bethenge i-foreign currency. Yikho-ke esikubonayo ukuthi ye linyathelo elihle, kodwa nxa kungalungiswanga ingxaki yezokuthi laba abantshontsha imali i-foreign currency besenza ama-rate adulayo nxa bengabanjwanga ukuthi kusetshenze labo, abayanga bazaqhubeka behawula. Abantu abazenelisa ukuqhubeka bethenga izinto phandle yilaba abale mali yabahola ama-dollars. Kodwa iningi labantu bethu, ikakhulu abantu abasebenza kuhulumende lokunye okuzinkampani kwethu lokho okuncane, bazaqhubeka behawula.
Ukhuluma ngendaba yebhondi, abantu abaningi abagoqela izisebenzi zikahulumende labantu nje abazimeleyo bathi ibhondi kumele lesulwe, kumele likhitshwe. Ukubona njani wena?
Ye, lo ngumbono obekwa ngabantu ngoba kathesi kule ndaba ehluphayo yokuthi kuthiwa So kufuze kube nama account ayehlukeneyo ikanti uqala abantu babetshela ukuthi bond le mali le yangaphandle kuyalingana. Kodwa uhlupho osesiluthola kathesi ngolokuthi ungabe uhola lelo bond kodwa awuyenelisi ukuthenga imithi emafamasi.
AbeZimbabwe abamankampani abaningi bayakhala bathe ukuvunyelwa kwabantu ukuthenga izinto lezi kwamanye amazwe kuzabulala amankampani abo. Uthini ngalokho?
Ye, kungabe kuliqiniso kodwa njalo bona laba bamankampani okusuka kuhlubhe ukuthi izinto lapha bezikhwela lezinye izinto iyabuzubuza ukuthi kanti lokho esikulungisa lapha esikuthola lapha bese befake imali ngamadola. So khona lokhu kuyatshengisela ukuthi uhulumende kenelisa ukuthi efake abantu ukuthi benze into eqondileyo ukuthi amakampani angaqhubekeli engcindezela abantu.
Lo-ke umnumzana Richard Mahomva ingcwethi ecubungula ezenotho ubexoxa ecingweni lentungameli inkomo weStudio 7 eseHarare.
Umfumfu inyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane owemvukuzane yebele eye Breast Cancer Awareness Month. Ngakho ke umsakazo wakho weStudio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele kusukisela mhlaka 22 Mfumfu kusiyafika umhlaka 26. Sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele belandisa ngokunqoba kwabo abalahlekelwa izihlobo labo belandisa ubuhlobo abadibana labo imfundiso evela kubodokotela kanye lokunye. Lingakhuthwa yilezi nhlelo zemfundiso kuStudio 7 ngo-half past 7 ntambama lango-half past 6 ekuseni kusikisela ngomvulo siya ngolwesihlanu. Umagagasi awe 909 AM, 4930-6040-15460 laku-1885 kHz kushortwave.
Ukuxokozela okukubhanga lesizwe ele Reserve Bank okubangelwe yikumiswa umsebenzi okwenziwe iziphathamandla ezine zaleli bhanga sokuthiye abanye besithi imizamo yokuvuselela umnotho welizwe ingaba ingalandelwa iziphathamandla zikahulumende ezifuna ukusenga lezimithiyo kwezomnotho. Ihlekana leziphathamandla zebhanga lesizwe kunye lezinye iziphathamandla zikahulumende zicatshangelwa ukuthi zingaba lesandla ekuthengisweni kwemali emkambo wensitha kusukela ngesikhathi sombuso kaMnumzana Robert Mugabe. Ingcwethi kwezomnotho zithi nxa lolu daba lungalungisiswanga kuza kuba nzima ukuvuselela umnotho welizwe. Ezinye ingcwethi ezifana lomnumzana Rejoice Ngwenya zithi akusimuntu oyedwa uhuquluza inotho yelizwe.
Angikholwa ukuthi ngumuntu lilizwe nje elingasetshenziswa nje elokuvala nje izinyawo zabantu abaningi ngoba ungazikhangelisise indlela ekade isetshenzwa ngayo ekuthengiseni kwemali kuyatshengisela ukuthi ngabantu abathize laba abaningi kodwa babathize. Kodwa ingxenye ukuthi basebenzisa nje indlela eyodwa yokusebenzisa imali ngoba ungazinanzelele nxa umuntu ethenga imali engali ngaphansi duze le Sheraton le iyadithiwa khona imali yakhona intengo yakhona yile khona. Ungazifike e-roadboard intengo yakhona vele iyayitshiya na ukuthi vele abantu bakhona laba abavele besebenza bonke besebenzisa nje i-code name eyokuthi Queen Bee.
Ungwenya uthi okunye okwenza kube lobuhuquluzi benotho iziphathamandla zikahulumende yindlela ibandla leZanu PF esebenza ngayo.
Angikholwa ukuthi ngumuntu lilizwe nje elingasetshenziswa nje elokuvala nje izinyawo zabantu abaningi ngoba ungazikhangelisise indlela ekade isetshenzwa ngayo ekuthengiseni kwemali kuyatshengisela ukuthi ngabantu abathize laba abaningi kodwa babathize. Kodwa ingxenye ukuthi basebenzisa nje indlela eyodwa yokusebenzisa imali ngoba ungazinanzelele nxa umuntu ethenga imali engali ngaphansi duze le Sheraton le iyadithiwa khona imali yakhona intengo yakhona yile khona. Ungazifike e-roadboard intengo yakhona vele iyayitshiya na ukuthi vele abantu bakhona laba abazele besebenza bonke benibe besebenza nje i-code name yokuthi Queen Bee. Angikholi ukuthi umuntu wethu.
Enye njalo ingcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi ukubotshwa kwezisebenzi zebhanga le-reserve akuphanga themba kuZulu labafuna ukusungula amabhizimusi.
Yikuthi nje bekulabantu abazuza imali leyo beyiphothela ku-black market. Yikho owayenza ukuthi i-bond lingasebenzi. Kodwa ngibona njengani lama-pronouncement akababa Ncube, uprofessor Ncube, ikakhulu indaba le 2% tax, le ndaba ekababa uMangubuja ukuthi sozaba nama-FCA, abanostro FCA, nama-RTGS FCA. Yikho okunye okwenze ukuthi isindo esebond kathesi sibe ludubo. Abantu babengakwazi ukuthi bazayizuza yini imali yabo, bazakwazi ukuthi bayithole yini, njalo bengayithola izabe ikwazi ukuthi ithenge yini.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ukhangelelwe ukwethula uluhlu lwendleko zikahulumende i-national budget ekupheleni kwenyanga ezayo lapho azaveza khona eminye njalo imizamo yokuvuselela umnotho welizwe.
Uhlelo lwezi connection namuhla sixoxa labasakhulayo ngenkuthazo kamkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa eyokuthi kumele kubunjwe uhulumende ozabamba intambo zombuso alungisise umnotho welizwe ngoba owezanu-PF esehlulekile. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu le-Facebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungameli Nkomo.
Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kunabantu abangamathumi ayisithupha ababikwa befile ekuqhamukeni kokulwisana ngemihlobo esigabeni seSul esingenyakatho yeleSomalia lamhlanje emadabuka kusa. Inhloko kahulumende welePakistan umnumzana Imran Khan uveze injabulo esithi ulethemba lokuthi inkulumo ezilawulwa ngeleMelika phakathi kwabesitaliban abalwisa kwele-Afghanistan zizakhokhelela ekuletheni ukuthula kulelo lizwe okuzaphathisa hathi lelo lizwe kuphela kodwa lasemhlubulweni wonke we-Middle East. Lanxa umkhuhlane wemvukuzane ungabonakala masinyane uselapheka lokhe uqhubeka uyingozi. Iningi labeZimbabwe libanjwa ngamandla ukudinga usizo lokwelatshwa phandle kwelizwe njengoba elizweni lungatholakali kubangelwa yikonakala kwesimo sezempilakahle ezibhedlela. Njengokwethembisa kwethu, umsakazo weStudio 7 uqhubekela phambili ngenhlelo zemfundiso lokulimukisana ngemvukuzane yebele njengoba kuyinyanga ye-Breast Cancer Awareness Month. Ubathabile Masuku khangela kwelatshwa kunye lokutholakala kwendlela zokwelatshwa ezikhona eZimbabwe.
Umkhankaso wokulimukisa ngemvukuzane yebele uqhubekela phambili emhlabeni jikelele, kodwa lonyaka inhlanganiso eziqhuba lomsebenzi azizwakali ukukhankasa kwazo okuyinto edanisa abaningi abalawo kumbe abadinga ulwazi lolu. Ulwazi ngemvukuzane yebele luqakathekile kakhulu ngoba lulakho ukuphathisa ekuphephiseni uZulu ekulahlekelweni ngumphefumulo. USista Ndlovu ngumkhulu wabongi emzini we-Island Hospice and Healthcare kobulawayo, yena-ke usichathekela ngolwazi lokwelatshwa kwemvukuzane yebele.
Ukuvikela kwalomkhuhlane owemvukuzane yebele kunzima ngoba isikhathi esiningi itholakala ngosendo. So kuhle ukuthi abantu bananzelele ukuba emulini ukhona umkhuhlane wemvukuzane, baphangise bebe besenza ukuzihlola bebona ukuthi ayikho yini imvukuzane ebeleni. Siyakhuthaza nje ukuthi abantu behlale besidla ukudla okwakha umzimba, okule protein eyaneleyo, istatch esaneleyo, njalo okulamafutha aneleyo ukuba bevikele imkhuhlane le enjengemvukuzane.
USister Ndlovu uthi kulendlela ezehlukeneyo ezigoqela ukuhlinzwa kanye lamajekiseni ehlukeneyo ahlatshwa inyanga eziyisikhombisa kusiya kweziyisitshiyagalolunye.
Nxa isitholakele imvukuzane, odokotela bayakhipha inyama encane behlole ukuba yimvukuzane yini. Nxa kuyimvukuzane bayakhipha ibele lonke kanye lembilaphi ezisekhwapheni. Sokukhitshwa ibele bese beyekungenisa emtshineni abajwayele ukuthi kutshiswa iradiation ukuba bebulale ama-cancer cells wonke angabe esemzimbeni. Ubusuphinda uhlatshwe amajekiseni achiyeneyo, imithi leyo kuthiwa yi-chemotherapy.
Kukho konke lokhu, kulabantu abaphilisana labantu ababanjwe le imvukuzane, labo bahlangana lokwehlukeneyo ekuphilisaneni lababanjwe lumkhuhlane. Unkosikazi Sithembiso Nyathi, isakhamuzi sakoBulawayo, oloni nazala owabanjwa limvukuzane, uchasisa abahlangana lakho emizameni yokulwisana lokuphephisa umphefumulo.
Umama Zala wabanjwa i-cancer ngo-2015, wazotshona ngo-January 2016. U-2 years yonke leyi sahlangana lobunzima obukhulu, wathestwa lapha eZimbabwe, kwathiwa akulalutho, asuka waya eSouth Africa, wathestwa njalo kwathiwa yi-cancer, waphenduka lapha koBulawayo ukuthi ezozama ukwelatshwa. Sahamba eMatadei bamyenza i-chemotherapy kuphela. I-chemotherapy yayenza umkhuhlane lo we-cancer wangani uya uba wesi.
Unkosikazi Nyathi wengeze ethi ukutholakala kwemithi akulula ngoba imali edingakalayo iningi, njalo ama-medical aid ayasilela.
Sasile medical aid eyayikhava for yena khona ngale eMatadei, kodwa i-medical aid leyana yacina isina besithi hayi lapha seyicinile, ayisoke isakhava ama-payments akhona ngale Matadei. Kwangena omunye njalo i-medical aid layo bacina besithi abasathathi. So ngikhuluma ngisithi ufe ngo-January 2016 kuze kube lamhla ngo-October 2018 lokhe sidonselwa imali eyomuntu osewatshona kudala.
Ingcwethi zezempilakahle zithi inani lababanjwa yilo mkhuhlane liyaliqonga eZimbabwe, mhlawumbe kubangelwa impilo yalamhlanje elokudla okucolekileyo kwadlulisa. Zithi kulusizi kakhulu ukuthi lumkhuhlane olakho ukubonakala kusesemasinyane uqhubekela phambili uthatha imphefumulo, kodwa ulakho ukwelatshwa. Kunje izibhedlela zelizweni ziyandelwa kakhulu ngoba imitshini lemithi inganeli, layona leyo etholakalayo inganeliswa nguzulu. Abakhankasela ukulimukisa uzulu ngemvukuzane yevele bathi ngenxa yobunzima bokwelaphisa osebanjwe yiyo ikakhulu ingaphuza ukubonakala, bathi kuqakathekile ukuthi abantu behlale bezihlolisisa bodwa ikakhulu nxa seyake yabonakala emulini. Ukuphanga ukwelatshwa kungakaze kwafika esigabeni esiphezulu kuyakhuthazwa ngoba kuyabe kungakabizi intengo ephezulu. Abasindayo kulomkhuhlane bakhona njalo labo balobufakazi babo bokunqoba lomkhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umnumzana Simba Chikore, umkhwenyana kamnumzana Robert Mugabe, owayengumongameli welizwe, lamuhla uhlawuliswe isibambiso sebail esingamachumi amathathu amadola, i-$30, kulandela ukwetheswa kwakhe icala lokuthi wabamba ngamandla unkosazana Bertha Zakheyo, owala ukusuka emsebenzini kunkampani yeZimbabwe Airlines esemxotshe umsebenzi. UChikore uhlawuliswe ngumantshi umnumzana Elisha Sangano oweHarare Magistrate Court othe kumele aphenduke emthethwandaba mhlaka-7 ngenyanga ezayo. UChikore ubemelwe ngumnumzana Jonathan Samkange.
Amalunga ayidale lephalamende asethe akhuluma kabanzi ngomkhuhlane wemvukuzane bethi uhulumende kaqondise izinga lokukhankasela ukwelatshwa kwawo umkhuhlane njalo welatshwa emakilinika lezibhedlela ezikhulu ukuze kungabi lo muntu ofa ngalomkhuhlane. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Amalunga edale lephalamende lawo amanyana lomhlaba ekunanzeni inyanga yokulimukisa uzulu ngemvukuzane yebele e-Breast Awareness Month bethi ngempela inani labantu asebebanjwa yilo umkhuhlane lokhu liqonga, ngakho ke uhulumende kumele athathe amanyathela. Ilunga ledale lephalamende eNkayi South unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi kulusizi ukuba inani labalahlekelwa ngumphefumulo ngenxa yalomkhuhlane lokhu liqonga.
Ye, angiyaboni ukuthi lapha kungelamadokotela abahlolayo omama kunzima ukuthi ukwazi ukuthi bangako mama abalemvuzane. Ngike ngahamba last term, ngike ngahamba lamadokotela, they were shocked ukuthi kulezifo ezingako ezinjalo ezelaphekayo, but seziqheliswe ukuthi abantu bebengakwazi ukuthi balazo ukuthi baze belatshwe masinyane. So mina mfuna ukuthi ngithi uhulumende kafake in each district or each ward clinic umtshina ozahlola i-cancer ukwenzela ukuthi yelapheke.
USeneta Thabita Khumalo uvumelane lonyoni ethi akumangalisi ukuqonga kwenani labomama ababulawa yimvukuzane yesibeletho ngoba eminyakeni edlileyo babesebenzisa impahla engahlanzekanga lapho belandela.
Ukukaza kwemvukuzane yesibeletho zabomama akumelanga kube yinto ethusa uzulu namhlanje lohulumende. 1999 iJohnson and Johnson eyayisenza izigqoko zokugqokwa ngomama uma besesikhathini yasuka kuleli lizwe yaye eMzantsi Afrika. Ithe isisukile kwasala kungela ngitsho yona ikampani eyenza izigqoko lezo. Zasezizwelakala. Zithe ziselakile umama aqasa ukusebenzisa izinto ezitshiyeneyo, abanye besebenzisa amalembu, abanye amasokisi, abanye amatishu, abanye ama-newspaper. Namhlanje sesikhala ngokuqaza kwemvukuzane naleyo yiyo imbadalo esiyiphiwa nguhulumende owasiyekela sisebenzisa izitshubo esezisibulala namhlanje.
Udokotela Nikela Ndebele uthi umkhuhlane wemvukuzane usudale umonakalo kubomama abaningi elizweni ngoba bephuza ukuzodinga usizo lokwelatshwa umkhuhlane ususesibangeni esiphezulu.
Kakhulu baphazamise kakhulu sibili. Kodwa i-problem ukuthi bafika sekulate kulokhu kwi-health isizimphola bafika sekulate njeyona. Kodwa njengoba ngitshilo kwi-meeting laphana ukuthi bangafika i-early detection njengokwenela abantu ababesipha ama-testimony 25 years after u-right testimony. Kodwa abanye siyafihla njengokwesaba mona okugcina lona otene na kwakude osibuya ngobudokotela wahlatsha umlozi nsona wesaba.
Inyanga kaMfumfu yahlelwa ngumhlaba jikelele ukuqakathekisa imikhankaso yokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele i-Breast Cancer Awareness Month ngoba isithe yathatha impilo zabantu abaningi njalo ayikhethi ukuba ihlasela siphi isigaba sabantu. Lumkhuhlane uhlasela omama labobaba, abantwana, amantombazana labafana. Phansi kwalumkhankaso abantu bakhuthazwa ukuyahlolwa kungelambadalo ezibhedlela zakobulawayo e-UBH Lempilo Central Hospital. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Singakethukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaza ukubunjwa kukahulumende ozake abuse eqondisa umumo selizweni okwesikhatshana. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni ekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.